tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngithe ngibona iCabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ukubona nje labo Kirsty Coventry sebengena kusport ngecontribution ayenzileyo laye kusport. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi intambo ele cabinet lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Ukansila Solomon Mkuni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakoBulawayo esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami. Kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokuchadisa odabuka edolobheni lakoBulawayo uSakhile Mthombeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi intambo ele cabinet lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Okutsho ukuthi kulabanye abakade bekhona kucabinet ngaphambilini kokhetho asebegunyulwe. Ikanti ke kulabanye abatsha abakhethiweyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcwele.
Abatsha abangene kulicabinet bagoqela uProfessor Mthuli Ncube osengumphathi ntambo ogatsha lwezimali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, uNkosazana Kirsty Coventry osengumphathi ntambo wezabasakhulayo ezemidlalo kanye lezokujabulisa uZulu, uDr. Obadaya Moyo osengumphathi ntambo wezempilakahle, uNkosikazi Sekesayi Nzenza osengumphathi ntambo wezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Mangaliso Ndlovu osebona ngokuthuthukiswa kwamankampani kanye lokuthengiselana, kanye lomnumzana Kane Mathema osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya lokulondolozwa kwamasiko esintu. Kukhethwe njalo abasekeli babaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezilichumi lantathu kuphela. Ugatsha lwezokulima luqhubeka lulabasekeli ababili, omnumzana Douglas Karoro loVangelis Haritetos yibo abasekeli bomphathi ntambo wezokulima. Umnumzana Victor Mathema Danda usengumsekeli kamphathi ntambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko, umnumzana Edgar Moyo usengumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary, umnumzana Love Mo Matuke esiba ngumsekeli wogatsha lwezisebenzi, umnumzana Fortune Jasi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla labantu, uNkosikazi Yeokayi Simbane Gavi usengumsekeli wendaba zabatsha, umnumzana Rajesh Komati Modi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthengiselana, umnumzana Mike Madiro esiba ngumsekeli ogatsha lwama-industry lamabhizimusi. Okokuqala embalini yelizwe ukuthola owesifazane ekhokhela ugatsha lwezomvikela labalwa impi yenkululeko oselukhokhelwa nguNkosikazi Opha Mchinguri Kashiri. Umabhalane omkhulu kahulumende uDr. Meshack Sibanda nguye obesethula amagama abakhethwe nguMnangagwa laba e-State House lapho ahle azisa khona ukuba bazofungiswa ngomvulo. UZulu wamukele leli qula labazakhokhela ingatsha zikahulumende ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Nkosikhona DBD ngomunye wabakhulumisane lalumsakazo wapha umbono wakhe ngaleli dale le-cabinet.
Ngithe ngibona i-cabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ukubona nje labo Kirsty Coventry sebengena kusport ngecontribution ayenzileyo laye kusport. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le. Sibone o-deputy minister abanjengabo Rajesh Modi, ama-business person esiwaziyo sibili koBulawayo, nxa bengena labo ku-industry lapha kutshengisela ukuthi hhayi kumbe singathola okungani kungcono.
Ulethemba lokuba baza kuvunyelwa ukuba basebenze laba bantu besebenzisa ulwazi asebelalo, hatshi njengalokho obekusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ekusebenzeni khonapha ekuhlala kulohlupho ngoba kathesi hayi siboni ngani kumbeva ngazama singazi ukuthi yena umongameli welizwe labamsekelayo laba bazawulithatha njani uhlelo lokusebenza. Kodwa nxa benganikwa sibili isikhathi lokuthi basebenze sibili bengabanjwanga nzima, hayi ngani kungasebenzeka, especially oqakatheke kakhulu kwezemali lapho. Nxa uprofessor la esebuyile, so kumele anikwe ithuba lokuthi la yabona imbono azame imizamo engasincedisa njengeZimbabwe.
Obona ngezokukhulumisana enhlanganisweni yentathelizindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association Zimbabwe, YOJA, umnumzana Leopold Munende uveze ukulijabulela leli dale labaphathi ntambo.
Ade ngani ngcono ngoba at least lo ngama technocrats siyabona o professor siye sabona futhi esiphinde futhi sibone abantu abanje ngabo Shithando abaye basebenza kumama yini. So into esithakazelelayo sibili sibese sikhala futhi abantu abanje ngabo Kirsty Covent ngabantu abalesisindo lathi sebe sibona ukuthi hayi sibili cabinet yethu ingani iqinile. Ya kodwa ngiyike saqamba amanga kumbe saziqambela amanga yesathi it's perfect ngoba siyababona abanye abanjengabo Energy Mtholi ngabangani bakhe uJulai Moyo siyakwazi ngabangani bakhe njalo he was rewarding them.
Kubethwe njalo amagama abaza kuba ngosiba lukhulu bezigaba eziyisitshiyagalolunye ama-ministers of state ngaphandle kweHarare ukuba baqhube umsebenzi labo. Laba babalisa unkosikazi Judith Ncube wakobulawayo, unkosazana Mary Mliswa weMashonaland West, unkosikazi Apollonia Munjerengi weMashonaland East, unkosikazi Monica Mavunga weMashonaland Central, unkosikazi Ellen Gwaradzimba weManicaland, umnumzana Larima Vima waphiwa iMidlands, iMashingo yaphiwa umnumzana Ezra Chadzamira, iMathebeleland South yaphiwa umnumzana Abednego Ncube, lo mnumzana Richard Moyo ophiwe iMathebeleland North. Ebuzwa ngokuthi kungani engakhethanga abanye abaphathi ntambo bamabandla aphikisayo, umnankagwa uthe kakuzange kube le nkulumo phakathi kwakhe labamabandla aphikisayo, ngakho-ke ukhethe idale lakhe lekhabhinethi elandela iziqondiso zebandla lakhe leZANU PF. Abachiwe ngaphandle kwekhabhinethi entsha le babalisa omnumzana Obed Mpofu, Patrick Chinamasa, Josiah Hungwe lo David Parerenyathwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Selokhu sikudaba olufanayo. Idale labaphathi ntambo elekhabhinethi elethulwe lamhlanje lamukelwe ngenjabulo ngabaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kuhle ngokungabuyiseli amalunga abekade eseyinhlalabe kwamihla ngemihla kuhulumende. Abanye ngabancome ukuphiwa isikhundla sikamgcini ingcebo esizwe umnumzana Mthuli Ncube oyazakala ngokukhalipha kwezemali. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngombono wami, I think this was the best that he could have done. Ngananzelela nje ukuthi upresident ukhetha icabinet yakhe from ama-members of parliament abevotele. So from abantu ababevotele mbona ngani he did his best. At least he ukhithile bona laba ama-faces ajayelekileyo ukuthi zabe sikwazi kwicabinet, kuyabe kulo Obed Mpofu, kuyabe kulo Patrick Chinamasa, kuyabe kulo David Parerenyathwa. So uzamile utelethe ama-faces amatha abancane. So under the circumstances from the choices akade lawo, I think is one of i-cabinet njengani i-balance. Plus he tried to pick abantu from different races, different tribes, different provinces. I think almost yonke i-province is actually represented ku-cabinet le.
Nxa sikhangela kwabesifazane ke ubona ungani uwenze kahle na?
Ubona ngani uzami, I mean kubomama he could have done better because unananzelela kulabo mama abayi-4 kuphela. So I think he would have done the best. And wakayele mama wakona ngwabala uStendiso Opa ngabantu abavele bekhona ku-cabinet. I think if you're looking at about 20 ama-cabinet ministers, at least if you tried 10, there is about one. So that means there's still a long way to go when it comes to representation of the mass.
Ngasikhangela izihlobo ke ebuhlobo kubana kugcwele yini amashona kuphela amandebele labo ke babona njani.
I think he point engengayikhuluma ukuthi I think he has tried to get almost every province the cabinet lapha. So I'm born ukuthi umuntu ongakhala ngokuthi I representation is not important because he tried to represent, you know, in race and tribe. I think it's balanced.
Lo ngumnumzana Zenzele Lentebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Councillor Solomon Mkuni nguye okhethwe ukuba ngumeya lamuhla esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami edolobheni lakobulawayo. Amakhansila angamachumi amabili lasifica mune munye anqobe kukhetho olwedluleyo. Bakhethe ababili laba ebulawayo City Council Chambers emkhosini ongenwe izakhamizi zaleli dolobho. Amakhansila la anqobe kukhetho olwedluleyo wonke ngawumanyano wamabandla aphikisayo e-MDC Alliance. Ukansila Mkuni lo Kansila Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Anastasia Ndlovu obesemkhosini lo sila ecingweni ukuthi asichasisele ukuthi bekusenzakalani namhlanje kobulawayo. Siyakwamukela Anastasia.
Ngiyabonga sithandekile.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane ukuthi kwenzakaleni lamuhla e-Council Chambers kobulawayo.
Namhlanje e-Council Chambers kobulawayo amakhansila angu-29 anqoba kukhetho olwedlule ngontulikazi bavotele umeya okaward 23 uSolomon Mguni ukuba abe nguye umeya wedolobho lakobulawayo. Kwathi umsekeli wakhe yena okameya uSolomon Mguni onqobe umkhansila Malandu Nube ukhethiwe ukuthi abe umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo. Uthi Nashe Khambarami udle unqobe ukhansela Mlandu Ncube uthole amavoti ambalwa. Ukhansela Nashe Khambarami uthole amavoti angu-16 kuthi uMlandu Ncube wathola amavoti angu-13.
Yebo, abantu bamukele njani lolu khetho abakade behlezi khonapho e-Council Chambers? Siyananzelela ukuthi babefuna ukuthi bayisithe lapho kule ndawo enkulu khona, kodwa bagcina bebuya khonapho bebegcwele, njalo akuzange kube lokutshengisela njengakuqala.
Okwenzakale namhlanje yikuba amakhansila wonke wongu-29 ayenelisile ukuthi ahlale e-Council Chambers. Wathi umabonakude obexhunyiwe nguye oxhunywe ebulawayo lathi City Hall ukuthi izakhamizi zibone ukuvota konke okwenzakalayo. Ukuvota kuqhutshwe kahle kukhokhelwa ngu-Provincial Administrator uKhonzani Ncube. UKhonzani Ncube uqhube ukhetho lolu kahle. Lapho kukhethwa umeya uSolomon Mguni abantu bajabule kakhulu, kodwa kuthe sokunominethwa umnumzana Tinashe Khambarami abantu bahle badana. Kube nokudana okukhulu ngemva kokuba uTinashe Khambarami esenqobe uMlandu Ncube. Abantu bathengisele phandle Bulawayo Light City Hall behlabelela besola ukuba uKhambarami beungamelanga akhokhele ngoba ulamacala athize anawo bathi ulesikwelede se-NRZ esingange 40,000 okumele asibhadale njalo bona abafuni kukhokhelwa ngumuntu ongasuki kule indawo. Phezu kwalokho amakhansila wona ngokwawo athele imsakazi we-Studio 7 ukuba bona bebemele bevotele umguni lomlandu Ncube. Lokhu okwenziwe ngamanye amakhansila ukuthi banominate uKhambarami bahambe ngaphandle kwesimiso sebandla bathe bona sebelinde ukuba ibandla licazulule ukuthi nabo abangalandelanga isimiso sebandla bazajeziswa kangakanani ebandleni.
Ye, kodwa kuphethe ngani konke ngamafitshane?
Abantu baqhubeke bekhonona bethengisela ngapha belindwe ngamapholisa ahlomileyo athwala lamanzi alumayo. Kodwa isiphetho sakhona amakhansila acina ephume siye emakhaya abantu lokhu betshengisela besola okwenzakeleyo. Abakusole kakhulu yikukhethwa komsekeli kameya ongasuki esigabeni. Njalo into eyenzakeleyo lo nyaka ihlukile leminyakeni. Abantu abathe bavotelwa baneminyaka engaphansi kwengamashumi amane ikakhulu uMnumzana Solomon Mgunu leminyaka engu-35 njalo ligqwetha emfundweni yakhe. Kuthi uKhambarami layo leminyaka engaphansi kwengu-40 ungusomabhizimusi edolobheni lakwaBulawayo.
Ye, siyabonga kakhulu ukusethulela lolu daba.
Siyabonga.
Leo bekuyintatheli izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obesethulela udaba lapho kukhethwe khona umeya wedolobho lakoBulawayo uSolomon Mgoni, yena osekelwa ngumnumzana Tinashe Khambarami ukuhlaziya udaba lokhetho lukameya lolu kanye lengxakabangxoza eke yaqhamuka kuviki edluleyo. Omunye ukhansela waleli dolobho ekhethwa ukufungiswa ngolimi lwesishona. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu.
Ngumuntu owazi ulimi lwabo, hathi kodwa ulimi lodwa, owazi imikhuba yabo, owazi ukucabanga kwabo. Kumele abe ngumuntu ophefumula mphefumulo munye labantu laba abaphathayo. Yebo kambe isisekelo sikubali lokhu, kodwa ukuthi akulandaba akukhathali. Ngiyabona kuyabe kuyikulahleka. Ake sithathe imasingo, akumele abe umuntu wakhonale, umuntu owazi abantu bakhonale, owazi nezifiso zabo. Ukuthi bangangithatha nje nginje ngingazi lutho, ngingabakhokhela njani abantu, ngingabalahla, ngingaze ngagcwalisa izifiso zabo? Ngizakhuluma njani ngoba ulimi lulisiko, lungena enhliziyweni yabantu, lungena emkantshweni wabantu.
Ukulabo-ke abafika kudala edolobheni lakoBulawayo asebesenelisa ukukhuluma ulimi, kodwa abazali babo kumbe okhokho babo bengadabuki kuleli dolobho.
Ngiyabona mtelami nxa umuntu elalele abalaleli impendulo ikhona kukhona lokhu esengikutshilo. Ngoba ngithe mina sithi nxa ungumkaraga njengoba ngingafanisa labantu bakini bezwa befudumala nxa selikhuluma isikaraga seni, senza isikaraga seni. Umuntu wokuza angaza kangene ezinyathelweni, angaza kangene emkantshweni, angaza kangene engqondweni lezifisweni zabantu ngokugcweleyo, uzabe lokhu esilela. Ubukhokheli bufuna ukuthi bube ngobugcweleyo, bungayisibo obusilelayo.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezamasiko njalo engumlobi wengwalo zolimi lwesiNdebele, sixoxelaye ekoBulawayo. Kula Live Talk lamhlanje sihlaziya ukubunjwa kwedale labaphathi intambo ele cabinet elikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kukhetho.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambaling komine wena.
Uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezo kuchadisa odabuka edolobheni lakobulawayo uSakhile Mthombeni. Asizweni ixoxalo ezirachisa sibanda we Studio 7.
Sokwenza namhlanje abanengi abahlabeleli sebethanda ukucula ingoma zokholo. Kuleli viki kuhlelo Woza Friday sehle safika khona kutudzathunqa ukuthi hlanganekelo Sakhile Mthombeni intombazana esakhulayo ecula ingoma zokholo. Banenge amathanda ukuthi bamazi ukubana ke yena ke ukhule kanjani.
Ngiqale ibanga laphansi lemfundo eMandletwe Primary School eNkayi ngo-1992. Ngisuke nga-transfer sengiya ku-grade 5 ngo-1997 ngafunda eGambu Primary School ngaze ngaqeda u-grade 7. Ngithe ngisuke eGambu Primary School ngafunda eMpophoma High School from 2001 ngaze ngaqeda u-form 6 ngo-2006.
Lezi nguyo zibhalelayo ke uSakhile njalo kubikwa ngakibo bonke bacula. Uqale ukubhala lokucula eleminyaka elithumi kusukela khona ngale ke primary school elokhe engoculayo
from a high school choir from 2001 ngaze ngayiqeda ngo-2006 ngilokhu engumhlabeleli wempophoma high school choir. Ngikhule ngesikhathi kulabahlabeleli abanjengeplatform 1, oyibone Chaka Chaka, Dolly Parton, Ivangeli Loxolo. Ngakho ngathi abahlabeleli abatshiyeneyo yibo abangigqugquzeleyo ukuba ngibe ngumhlabeleli wezokholo njalo lezothando kumbe ngingathi ezemitshato.
Ilizwi lakho liyahlabusa livevezela mnandi Sakhile. Akungithi kancane uyabona undithinte nje ngengoma engangithunuka ngaphakathi.
You love me, how do you? You just wanna use me, how do you? You just wanna test me, boy, how do you? You just wanna use me now, how do you?
Wow, liyahlabusa izwi lakho liyashaya mama, kubonga mina. Jela geleli ke liyachisa njalo ke lichathise ke abaningi kulezi zizuku kuba kuhle ubana ke sazi ukubana ke ikusasa yakhe ke uSakhile yona ke uyibona njani njalo ke utholakala ngapi.
Ikusasa lami ngikhangelele ukubana ngikhule ngisiya phambili kwezomculo ngiphakamise ilizwe lakithi eliZimbabwe. Mina ngitholakala koBulawayo noma eVictoria Falls. Ungangithola ecingweni lami oluthi 0773747360.
Kuba kuhle ubona abahlabeleli abasakhulayo becula ingoma ezilohlonzi kanje. Siyabonga kakhulu kuSakhile Mthombeni, nguye umhlabeleli besilaye kuleli viki ke kuhlelo Hoza Hoza Friday. Libele mpela sonto emnandi. Happy Sabbath kuye Sakhile. Lani balaleli bomsazo e Studio 7.
ofulandelayo ezothi sasibanda lisale.
Umculo kaSakhile Mthombeni, yena ngumculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokuchadisa udabuka edolobheni lakoBulawayo. Besisizwa lapho ehlabela njalo ichasisa ngomculo wakhe kuhlelo Woza Friday lapho ebexoxa lo Ezra Jesus Banda we Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi intambo ele cabinet lamalunga angamachumi amabili sehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Ukansela Solomon Mguni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakoBulawayo esekelwa ngukansela Tinashe Kambarami, njalo kubikwa kube lokutshengisela ngemva kokukhethwa kukamnumzana kukakansela Kambarami ngoba iningi belikhangelelwe ukuthi kuzanqoba uKansela Mlandu Ncube. Bobabili uKansela Mguni loKansela Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.